So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Vuka njani mthokazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu mhla ka 9 Lwezi 2018 ikabala mingo kipsu endabeni zethu namhlanje uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi aguqule indlela iCommission yeZimbabwe Electoral Commission esebenza ngayo ukwenzela ukuthi kuthwe ukhetho olubalulekileyo.
The Zimbabwean government must ensure that exactly the Zimbabwe Election Commission serves as a truly independent election management body.
Uhulumende weZimbabwe kumele abone ukuthi ugatsha lweZimbabwe Electoral Commission luba lugatsha olusebenza luzimele.
Ababalisi balungiselela ukutshengisela bekhonona ngokuvukutheka komnotho weZimbabwe.
Abantu baza kuthana eAfrica Unity Square kumele kube le march esithenga khona kuma-supermarkets, emagrosa, kuma-tuckshop, ama-prices sekhwelile almost 3 times.
Abantu bafuthelene ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Izinga abantwana abafunda ngalo akusela mfundo ngitsho ekhaya kakhulu kwelamandebele emathebelelendi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso zeMelika ezizimeleyo ezathumela iqhula elahlola ukhetho lweZimbabwe ezibalisa iNational Democratic Institute le-International Republican Institute zithi uhulumende kumele aguqule indlela iKhomishini yezokhetho esebenza ngayo njalo enqabele ukungangeneli kwebutho kwezombusazwe. UNtungameli Nkomo usethulela lolo daba.
Inkuthazo le iphume emhlanganweni oqhutshwe izinhlanganiso zombili eWashington DC khonapha eMelika izolo. Umhlangano lo ubungokuhlaziya ugwalo olwaqoqwa liqula lenhlanganiso lezi LIRINDI Zimbabwe International Election Observation Mission ngemva kokhetho. Omunye owayekuqula leli okhulume izolo njalo owake wasebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe u-ambassador Johnny Carson utshele umhlangano lo ukuthi lanxabe kulobubelo kulolukhetho nxa kuqathaniswa lezinye inketho ezedluleyo kunengi okusamele kwenziwe ukuze ukhetho lweZimbabwe lube ngolukhululekileyo. UCarson uthe uhulumende kumele aguqule indlela iZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi ibe lugatsha oluzimeleyo olungathathi hlangothi. Wengeze wathi amabutho lawo kumele enqatshelwe ukungenela kundaba zombusazwe.
The Zimbabwean government must ensure that exactly the Zimbabwe Election Commission serves as a truly independent election management body.
Uhulumende weZimbabwe kumele abone ukuthi ugatsha lweZimbabwe Electoral Commission luba lugatsha olusebenza luzimele. Kumele abone njalo ukuthi kuba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana. Kumele abone ukuthi imithetho yonke iyahambelana lesisekelo sombuso esitsha. Inkokheli yosiko kumele ivinjwe ukungenela kwezombusazwe. Imisakazo namaphephandaba kahulumende kumele layo yethule indaba zamabandla aphikisayo, hathi ezezanu PF kuphela.
UMnumzana Carson wengeze wathi eleZimbabwe lilamathuba aphakemeyo awukuphuma edakeni elikulo nxa kungalungisiswa ezombusazwe uhulumende enze intando kaZulu.
Zimbabwe is one of the few countries in Africa that has all of the ingredients necessary for economic and even political success.
Zimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrica alakho konke okudingakalayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Ngisho lezisebenzi baningi abantu abafundileyo. Kuyaziwa lokho ugatsha lwezokuthekelelwa kwelizwe belumi kuhle esikhathini esedluleyo. Ngisho lamanje lwenza kuhle. Imisebenzi yokulima yayiphumelele njalo iloyiswa ngabantu abaningi ezwekazi leAfrika.
Omunye njalo okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Larry Geba owenhlanganiso yeNational Democratic Institute. Yena oveze ukuthi sebephumelele uhlelo lokuhlala bethumela inhloli zokhetho eZimbabwe ngaso sonke isikhathi sokuvota ngitsho la kumabhayi elections. Wengeze wathi balakho ukuthumela iqula leli ukuyaqapha ibhayi election yemutoko eza kwenziwa mhla ka 24 kulinyanga.
So we can't ensure anything. We're an international observer. We advise and we make.
Njengenhlanganiso ezizimeleyo akulandlela esingabamba ngayo uhulumende ukuthi alandele izixwayiso zethu. Esikwenzayo yikuxwayisa nje kuphela. Isinqumo sokulandela kumbe ukungalandeli esikuxwayisayo sivela kuhulumende weZimbabwe.
Lanxa inhlanganiso yeInternational Republican Institute leNational Democratic Institute zisithi ukhetho lweZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo, uhulumende weZimbabwe uthi ukhetho lolu lwaqhutshwa kuhle njalo umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa okusegcekeni. Obona ngezemithetho kubandla leZANU-PF umnumzana Paul Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi kabasibone isidingo sokulungisisa yiloba yini okukhulunywa inhlanganiso lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, yimi uNtungameli Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo liphakathi kokukhalala umsebenzi lisola iholo eliphansi ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka lomnotho welizwe ubhidlika. Ngakwelinye icele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ ithi isilungiselela ukutshengisela kusasa edolobheni leHarare ngesizathu esifanayo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo lomnumzana Neva Nyawunzwi, isiphathamandla se-PTUZ esigabeni seMathebeleland North.
Abantu bazabuthana e-Africa Unity Square kumele kube le march ama-ministries amathathu, i-Ministry of Finance, i-Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare, and also we are saying the Ministry of Education, who employer, who e-line ministry. And kumele inhlanganiso ihambise ama-petitions kuma-ministries wona lawo. I-main reason yokuthi kona sihambise ama-petition yona le ukuthi kona izinto sezinzima, besizama kakhulu ukuthi kona sikhulumisane lama-ministries wona lawo ukuthi kona maybe bangasizwa kumbe ukukhala kwababalisi ukuthi kona izinto sezinzima. Ngikukhanya hhayi okwakathesi besingahlangani labo until ngemande bahlangana le-public service, Premier Service Medical Aid Society kuphela.
Elikhala ngakho kuyini?
Ama-service providers amaningi vele sibefuna i-US dollar. And thina ababalisi vele i-US dollar vele asihole. Sihola ama-RTGS. I-bond note vele ayisatholakali emabhenkini, so kumele sisebenzise ama-RTGS. So singahamba even ku-medical, ku-medical aid kumbe kuma-health practitioners. Bayabefuna i-US dollar esingelayo. So thina i-main reason yokuthi kona sihambise i-petition le especially ku-Premier Service Medical Aid Society ukuthi kona bayathathi imali from ababalisi, but thina asizuzi i-service yangkhona because ama-health practitioner bayabefuna i-US dollar. and then always really good corner singahamba lapha esithenga khona kuma supermarkets ema grocer kuma tuck shop ama prices sekhwelile almost 3 times and i reason yokuthi kona ama prices lawa akhwele ukuthi kona ama service providers they are saying ukuthi lawo nxa sebefuna uku order bayasebenzisa US dollar esiye abala i US dollar yona le so i salary esihola ka thesithi nabo balisi singayiconverter into US dollar is now less than 100 US dollars. It's around 75 US dollars.
Lo, umnumzana Neva Nyawunzi, isiphathamandla senhlanganiso ye-P2Z, sixoxela eseWangi. Sikhangele ke okuphuma emaphephandaba. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi umtshaka Patrick Chilamasa ucatshangelwa ukuthi wancedisa umnumzana we-Kenel Chivayo ukuthi athenge enye impahla yakhe kwele Melika ngendlela engaqondanga. Iphephandaba leli libika njalo ukuthi abantu asebebhubhe engozini yebhasi eRosape sebefika amathumi amahlanu 50. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umnumzana Gesho Mpasi obotshelwe ukuthi wenza okungekho emthethweni kwezemithelo uhlawuliswe isibambiso sebheyili nomthethwandaba. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi uhulumende usethembise izisebenzi ukuthi uzaziholisa amabhonasi lonyaka. I-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhla ka-8 Lwezi, Mutoko mhla ka-15 Lwezi, Harare mhla ka-21 Lwezi, Gwanda mhla ka-26 Lwezi, Lupane mhla ka-28 Lwezi, Sicune ngakontutu ziyathunqa, Bobulawayo mhla ka-30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Linga kutwa ileli tuba.
Yebo manje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulumeke elilapho elifumbathe ezandleni njalo usesifubeni zenu. Sike sizwe lamhlake ukuthi silobani kodwa singakezi lokho sicela ukuthi lisithumezele phela ama audio WhatsApp kunombolo ethi 0120 465-0318.
Na umunye wenu phela emsakazweni siyalibingelela bagithi, ngiyalibingelela. Ibizo lami ngurezini Masiza Sibanda, eCholocho South, ngaphansi kwenduna uMahlatini Jiyane. Kosigogo ngifunde kodwa ngokusebenza sengilapha egodi. Uyabona into engikhala ngayo kakhulu, into emangifike ngayihlolisisa kakhulu ekhaya, ngiyabantwana imfundo esifunde ngayo, izinga esifunde ngalo thina akuseyilo izinga abantwana abafunda ngalo, akusela mfundo ngitsho ekhaya kakhulu kwelamaNdebele eMathebeleland North, eMathebeleland South, kakhulu eCholocho South lapha endabuka khona. Ngikhuluma ngebhukude ngoba ngithi emanzi lolisisa sokuthathwa abantu baseMpumalanga abasesishoneni bezofundisa abantwana isiNdebele, ekubeni labo isiNdebele bengakwazi kahle ukusikhuluma. Ngithi ema ngifika ngidlula amabhuku omntanami u-grade 6 ngathola okushaqisayo, kathi la esecondary la washaqisa. Bengikhangela kakhulu esiNdebele ngoba kubonakala isiNdebele sesingasakhulunywa ngendlela ebantwaneni. Ngathola ukuthi kulamagama kulamabizo asobala ukubonakala ukuthi bafundiswa ngumuntu ongaqeqeshelwanga ukufundisa isiNdebele. Uma kuyikuthi
uhulumende ngakho esilungisele lapho ukuthi ake lungise indaba yama teacher uteacher oqualified ekufundiseni isindebele makube ngumteacher wesindebele ngoba isindebele silezaka eziza okuzabe lukhuni sathe sokuthi umuntu okhuluma isishona angithi ukuthi ngiyabandlulula kumbe ngitrabalist kodwa ngikhuluma ngefekthi kuzabe nzima ukuthi umuntu wesishona abezazi iziqha izaga zamabala lezitsho zesindebele ngithole mina entweni ezifana lazento ezokuzaga izitsho imhlola kubonakala mpela ukuthi abantwabethu abafundiswa ngendlela bengicela ukuthi umuntu ofundisa imlezi abe ngumuntu oqualified imlezi ofundisa isikhiwa kube umuntu oqualified isikhiwa ofundisa isindebele akube lindebele oqualified ngesindebele kunje isishona siyasikhuluma kodwa ngeke ngize ngisifundise isishona ngoba izaka ngeke ngikwanise ukukhuluma amazwi ahlakaniphe esishona so yikho kakhulu mina okungikhathazayo lokhana kuyayenza ukuthi abantwana bekhule kakhulu bengakwazi ulimi lwesindebele bengaqondi lezaka zolimi lwesindebele so uhulumende makasincede khonapha ekehlolisise kakhulu asikho ukuthi kungathathwa amandebele efundisa isindebele kuyabe sokuyehlukanisa ilize kodwa lapha kuyenzela ukuthi ulimi lwesindebele lungachabalaki lolimi lweshona akukhangelwa amashona la kube yiwafundisa isishona ulimi lweshona kwenzela ukuthi ulimi lweshona lungaphambaniseki futhi lalo lungachabalaki kodwa ngikhala kakhulu nalapha kithi echolosho south kumbe icholosho nje jikelele ayikhona into yakhona ayiseko kahle abantwana ngokwemfundo ayisekho ngempela kayisekho ngoba uphambaniseka kakhulu ngaze ngathwala amabhuku ngala ku-headmistress wasebhugude ngambuza ukuthi uma kunje kuthwani
sicela ukuthi lisithumezele phela imilayezo yenu yenu lingakhohlwa sizayifaka kho lapha-ke kustudio 7 kunombolo le ye-WhatsApp 01 202 465 0318. Landelayo-ke lingakhohlwa ingxoxo lezi-ke ezibuyayo khonamanje.
Ibizo lami nginosizwe Moyo. Ngazalwa ngo-86 ngazalelwa e-Arlington, Virginia.
Ngubhili Marandire. Ethese ngisel Liberty, Virginia. India lapho kulethuba lokufunda nxa umuntu efuna ukufunda ithuba likhona. Yeah, so imali yokuya esikole iyatholakala.
Sikesikhangele-ke eziphuma ezivela kwamanye amazwe abesifazana kwele Iran bakhankasa kwinhlanganiso yenguqu eFIFA ukuba bangavinjelwa ukubukela inguqu elizweni le-Iran. Amapolisa akwele Melika awe-FBI ahlolisisa ukudutshulwa kwabantu abalitshumi lambili endaweni yokukholisa eCalifornia. Ye, okwamanje-ke sike sizwe-ke isizalwane seZimbabwe esixoxelayo laso ngokunye okuthiyeneyo. Kuhlelo lethu lapho sihlakela khona abantu abahlala kule Melika njalo lokwenzakala kule Melika silobaba lapha ecingweni odingeza ukuthi silobani isabona mfowethu.
Yebo.
Kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila baba.
Ibizo lesibongo mbani ke njani?
Ngubhili Marandire. Ethese ngisel Liberty, Virginia.
Wabuya nini lapha kule Melika?
Ngabuya ngo-1997.
Lokhu uhlala khonapha?
Ngafikele eTexas.
Ye, akusitshela ukuthi impilo yalapha injani?
India lapho kulethuba lokufunda nxa umuntu efuna ukufunda ithuba likhona.
Yeah, so imali yokuya esikole iyatholakala.
Ngiyangizwa abanye besithi kuyadula nxa usekolejini.
Yeah, uyadula but iyancebela.
Kuzobuya-ke ezokudla lapha ngizokuthi abanye abantu basola ukudla.
Ukudla khona kufuna ukuthi ukujwayele first. Ukujwayela first.
Kunjani akudleke?
No, ukudla kwalapha kulethuwela kakhulu. I-taste yakhona iyashanda yasekhaya. Awuthathi isikhathi ukuthi ujwayele i-taste yakhona.
Kube sokubuya ezimolini lapha kunjani ukuhlala ugatshana lekhaya?
Hayi, kunzima kakhulu. Abantu ekhaya sebegugu sebekhula sebebadala lekhaya ugatshana. Indaba yasekhaya inzima le.
Singathi-ke ugugela lapha emazweni wena uzagugela lapha kumbe uzagcina ubuyela ekhaya?
Mina kudala ngafuna ubuyela ekhaya.
Yelo-ke ngumnumzana Marandure siyabonga kakhulu lisidinge phela ukuthi sihlaleni sibaningi esibuya khonapha-ke okwamanje-ke sesiya kuhlandla lapho esikhuluma khona lo munye njalo ovela eyodabuka kwele Zimbabwe.
uhlelo lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezijiyeneyo namhla ke silomama lapho uthi sizuthi silobani sawubona mama
uyabona njani
ngiyaphila kunjani
ngiyaphila
ye ungaphi khona
ngikobulawayo
ye akusitshela ukuthi ibizo mbani lesibongo
ibizo lami nginosizwe moyo
umamoyo akutsho phela ukuthi wena vele wazalwa nini njalo wazalelwa ngaphi
ngazalwa ngo-86 ngazalelwa e-Arlington, Virginia.
Kuko manje-ke useZimbabwe?
Yes.
Ngapha wakhula njani ngokubona kwakho?
Ngokukhulela ngapha eZimbabwe kumbe e-America?
E-America.
E-America ngakhula right, kodwa ngakhulelwa emazweni amaningi. E-America ngabuya sengikhulile vele.
Ehhe, wawungaphilanga?
Ngaqala ngiseZimbabwe, ngabuya lapha ngingubaby, ngase ngithuda ngaye eKenya, ngase ngisiya eCote d'Ivoire. Ngase ngisiya eTunisia ngase ngibuya ke eAmerica ukuqeda secondary school.
Ye kwakwenza ubhodi kangaka kuyi
umsebenzi kamama
umama wayesebenza ama-NGO kumbe into ezinjalo
ye United Nations African Development Bank
ye so nxa sikhangele impilo yakho ubona zani yathuthuka kuhle kwezemfundo into ezinjalo
lele ngibonayo impilo yami ngathi it was blessed. Ngabona indawo eziningi, ngafunda abantu abathiyeneyo, ngafunda amalimi athiyeneyo. Lakho kwanginceda ukuthi mina ngingumZimbabwean, abantu abaningi bafunda ukubona umZimbabwean layo ofundileyo, olomusa ebanganini bami bonke abangaziyo.
Ye, nxa sikhangele ubona zani impilo enjalo injani, nxa suqhathanisa labantu nje thina esiphonga ukukhula enxa ungele labantu abaningi uzani lawo njalo ungabhuda amazwe amaningi.
Ngiyakwazi ukuthi ngithiyene kulabanye abantu kodwa okuqakathekile ngenhliziyo yabantu. So mina engikubonayo engikutholayo empilweni yami ukuthi noma umuntu wabhoda umhlaba wonke kumbe wakhulela lapha indawo eyodwa kuphele engazange ahambe kwenye indawo, okuqakathekile yinhliziyo yakho ukuthi ngumuntu o-right ogcina abanye kuhle, olomusa, ochazayo.
So masukhangele kathesi-ke singathi impilo yakho iyangaphi okwamanje, uyasebenza kumbe awusebenzi kumbeza?
Okwakhathesi ngiyasebenza, ngaba nenhlanhla ngoba ngakwanisa ukugcina umsebenzi wami engangizele ngiyosebenza e-America engakabuyi la. And ngendlela ezinto ezihambayo kathesi, noma ngingathi ngizadinga umsebenzi angiyakwazi ukuthi ngiyabe ngizathola umsebenzi onjani kathesi eZimbabwe. Engxenye kungadluli umnyaka kumbe inyanga it would change, but okwakhathesi hayi angiboni okusalayo engxenye kuqalisa i-business kodwa lakho okanye angayi akulula khathesi.
Ye, so singathi uyenza umsebenzi onjani?
Okwama-NGO.
Yes, uloko we-development kwakutshoyo okuthuthukisa
indawo.
Aha.
Yes.
Uboneke ukuthi isikhathi sethu nje sesiphelile, so ke akuvalisa uzulu utsho lokuthi ulemule enganani labantwana abangaki into ezinjalo.
Alright. Ilo mntwana oyedwa ozakuba le 2 ekupheleni kukaNovemba, and then abanye yisobo kulokhulu wami kulo mama wami lapho khazi lapokhazi. Mina ilo mntwana oyedwa and angitshatanga, so singu-2 i-nuclear family yami.
Aha. Siyabonga kakhulu ke Nosizwe Moyo, ungathinela kusasa mama.
Alright.
Yebo, isiqembu ngiqale nje ngo-2013 ngihlangana nenyindoda lapho kuthiwa nguMazila Nkatha uDumezweni waseKhevi. Shuthi ke encediswa ubhuti lapha, shuthi ngaze ngagcina sesikhipha i-CD lami lokuqala ngo-2014 elalibiza ukuthi ugogo wami. Shuthi ke ngaqhubeka futhi ngo-2015 ngakhipha elinye elithi Bhayizani. Ngo-2016 akazange ngisakhipha, ngaba ney'nkinga. 2017 ngakhupha eyinye ethi Inkunzi Yomthakathi. Shuthi nje kumanje ikhona nje elinye lisesestudio nje salipheka.
njalo ke sinayanga nje kancane kancane sakhulela phambi kabe nathi safukuzwe nje emfundweni asaqini kodwa ke mhlawumbe ngesikhathi esizayo nathi sobe sesinamandla zosazi nathi sidume siqine nathi sazwe njengamanje into abanye amadoda aseqini empilweni
kodwa kuyadlisa yini khona ukucula
hey khona ukucula akusadlisi ngaleyo ndlela mhlawumbe sokufuna ukuthi mhlawumbe ube lesponsa nemarketing engcono yikhona mhlawumbe ukuthi udle kahle
pho manje liphila njani
hayi kahlekahle lafana umculo nje sesikhiphe ezikhwameni zethu nje lapho esebenzela khona abantwana bethu sithuba khona pha sesikhanda nje umculo uphumelele kodwa-ke ukuthi thina kuthole kuthola umculo
uthola mina ngiqamba mani bengilalele umculo wakho ngingalalela leyi phela akuyistritini
yehe
kwenta lapho kathuku namdlala imhlumba asazi mahlangana leyo ntumba yokungungumo o mananguselima ieiselie
lapha ke udlaba ucula ngani mfowethu
uthi lapha ke ngangikhuluma ngengane uthole ukuthi mhlawumbe uzele unengane ingane ayisakwazi ukuthi imamele ma ingasamameli ingane uyitshela nje ukuthi ingabe ihambe ngendlela eyiyo kodwa ithole ukuthi ingane ayisahambi ngaleyo ndlela eyiyo iqala nje isenza into ezincane mhlawumbe iphuza utshwala ibhema ugwayi ibhema insango izigcinisithi lama-trucks uthole ukuthi ekugcineni kingane ayisakwazi ukuthi ibe umuntu ophila kahle mhlawumbe sigcina sisemajele or iyashona kanjalo ngazama ukuthi mbeke kanjalo lapo
ye waphinda-ke wachaya lale akuyize ukuthi thi aha ukhuluma ngentombi lapha eh
ya ukhuluma ngentombi la uzothi ke leyi ngangikhuluma ngokuthi mhlawumbe ngithi mabhina uthole ukuthi intombi inhle noma uma uyibona into ngokuzushayo uvale kube nzima ukuthi ukhulume kodwa ke sengithi ngoba phela ugogo le khaya lele kuma ngifika ekhaya ngale mvuzo ke kosana uphuma khona uma sengithi hey manje ngibona ntombi ubuhle bakho bungekhayiswa ngovalo kodwa ukusala uzokhuluma ngoba sengikhadile uthi alandithuka ugogo ekhathi kosana uphuma khona
awubone ke lenziqede ngaleyi zigqibe ngaleyi
tata sotela kukathuma ngezakho mnyakamani
aha ukhuluma ngothuma balo
okay ushuthi ke le ngoma le siyiculile ushuthi besiwu-4 la madoda amanye amadoda ensebenza nawasekhini kwaqala kungusontala uthuma i-vocal yokuqala i-line yokuqala elandelayo kwaba ngumandla uncubo wasekhini elandelayo yesithathu kwaba udumezweni wazilangatha lowo komfundisi eyokugcina kwaba yini usho ukuthi lapha sazama ukuthi sibonge abalandeli bethu
ye bhala khonapho
hayi usho ukuthi kahle kahle siyancisa ukuthi abalandeli besisapoti bengasapoti emgwaqweni besisapoti impela ngokweqiniso bengasapoti ngemlomo impela besisapoti ngokweqiniso masithengisa nathi besithengele kwezethu nathi siqhubekele phambili ngoba sesibafishane
wayikhulumi ndaba mpoka ncube wathi mtshana mtshana mikula nawe uzokubona lokhe ngakubonayo kwase wayikhulumi ndaba mpoka ncube wathi mtshana mtshana mikula nawe uzokubona lokhe ngakubonayo
ngabehlukani wothi sikhangele indaba ebesikhokhela ke lamhlanje urhulumente wezimbabwe ukhuthazwa ukuthi aguqule indlela ikomishini yezimbabwe electoral commission esebenza ngayo
ababalisi balungisela ukutshengisela emigoqweni bekhonona ukudika komnotho kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje, asidibaneni ntambama ngo-7:30 olivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKip Stube. Bye bye, sihlanganeni-ke nangwami ngesonto.